kuyatshisa sibili okuzwa kakhona ngitshani. Futhi ukutshisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagetsi because silomfula uzambezi webhayi ongamela ukuthi ngazishoda amanzi, but because of i-load shedding izathola ukuthi i-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo then yikho sesikhozele ukuthi sishoda amanzi. Kuyaye kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile, yonke into akusela into e-right ezingadini imbhida yasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things, ukutshisa lokhu kukhona oku-serious. Amanzi aphela nje kuwukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontshiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu behawula bebhoda lezinkonxa. Serious sibili ukuthi nga uhulumeni nje unanzelela ukuthi izakhamuzi zike sacela ecouncilini, la icouncil yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nga kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant, kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kungakube exempt, kube le line devoted to these places so that kungaswelakala amanzi. Bese ukuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi nje?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi zingwane bahlale ngaphansi kwemthunzi loba babe intozo ezindlini, kwenzeka ukuthi bangabe affected ngeyintle.
Sona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kukhansili labantu behealth.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli. Lokho elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangkhona ukuthi emahoteleni eklaba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct to nxa impompi zecouncil ziyapompa, ziyapompela at the same time zihambise ama-reservoirs awemahoteleni. Nanxa amakhiwe esebuyile abe angakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balapho. Amahotela lethu ngathi akhangela akuma-lower places, ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places. Athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awamahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi, because a lot of water goes to lower places through gravitation.